ngibona ngani sokunconywana abekhona nje iholidele abantu batholile amanzi kanti nakumayisikhukho nomtana sekade sikukhangele nje ukuthi ngiyona lowo muntu bephuze i-council ebethi bangafaka inotice after inotice yangikhona ingaphuze ukubuya abantu amanzi bengaziwa ukuthi khona kuya nini bethi nasevuya ekuseni zicha amanzi hambile kodwa kuluduba futhi eziphezulu ezinakufakwa amanotice amanzi ayabuya indawo zona zingawathila amanzi sakhona kutholakala ukuthi amanzi vele sevuya laphana sufela ama-hours amalutshwana baphinde bavale ngoba kwezindawo abengakabuyi amanzi azona ezenizisezphezulu.
Selikulungisisile yini le council yakobulawayo njalo balipha njani lawo manotice?
Ama-notice layo ekuthi ikakhulu bathumelwa kuma-leaders ikakhulu izakhamizi kuma-wathi aphesenzi kukutiti ngathi executive council yakobulawayo ukuthi siwaflashe nje kuzakhamizi lapho esikhona kuma-squares abantu bekwazi ukuhamba njani kanti abaningi bathola nezindlela sokuphuziwe abanye grant abalwa ama-whatsapp ama-social media la abala ma-phone kodwa it's not all that bad bathola nje ama-notice kodwa kuqakathekile ukuthi kanti uma bengatholanga notice bayabona nje amanzi ebuyile njalo i-council sesike sakhulu sihlala sikhulumisana ngakho ukuthi abafake ama-notice ikakhulu mina njengosekretary wamanzi ngiyakhulumisana nabo ukuthi ama-notice abazame ukuthi bawafake kusasemasinya kodwa into abakhala ngayo bathi khona babe ngathi bazibona ukuthi khona amanzi ngale i-pressure uma bevula bavula amalokishi ade kule system abayisebenzisayo thina esingayaziyo i-council abangeke batsho ukuthi khona kusasa amanzi azabe nawo kuya ngokuthi bazabe bebavule ngokusebenza kwabo.
Nxa evulwa amanzi avulwa okwesikhathi esingakanani?
Njengoba ngitshilo ukuthi khona kwezinye indawo kahle kahle bona bevula uma bavula ekuseni amanzi after 2 or 3 hours ebebesifikile emalokishini but ayisikho okwenzakalayo ngoba indawo zishiyene kodwa all in all bavula nje okwelanga eliyodwa yikhona fana i-notice ukuthi bebhale i-strategic restoration of i-water for inyanga sasa kumbe inyanga lanini babeyavula nje okwelanga elilodwa then the following day sebevala sesiyavula kwenye indawo lokanti babavuli nalithi nabavula ekuseni kwezinye indawo sikeni bavula ekuseni khona lapho bavula khona efike emini izindawo eziphansi bathona bewakha ekuseni avuke engekho kuhlezana iy'ndawo eziphezulu thina siwabona ngabo-twin kumbeni ngama-2 khonapho kwakusiyisaphinda hambe
ngezikhathi ezedluleyo council yayigebha imigodi ama-borehole abantu bekhona ukuthi bahambe bayekukha amanzi imigodi leyo ilokhu ikhona yini emalokitshini la masabhabha
ama-borehole imigodi leyo ikhona sibili kwezindawo ikakhulu emalokitshini labo ma-tesukonkulumane umpieda womganini ngapha emalokitshini ngapha kuma-identity suburbs bagebha semigodi ethize iyo nani isiza abantu ngabe ayikho leyo mgodi laba abantu bathele nzima emalokitshini abadala ikhona nje imigodi yanaqoqoqo lapho engitsho khona ibafaka fika ama-jojo tanks ama-NGO ibamba lifaka ama-jojo tanks yikho ngani kuyasiza ngapha isikolo kungabe zithwele nzima yikho kwamalanga nje adluleyo ngani kuyaqhamuka imikhuhlane njengale yakokorelo daria abantu begijima bethu ezibhedlela.
Xa sesilanda ikhefu lomnyaka lo omutsha lizabe lilawo yini amanzi?
Ngisanda nje ukuthumela i-message ngingani ngiyababoma ukuthi hayi lokhu kuqhayisa ikhisimusi lapha vele ngandlanxa yokuya ilangeni lodwa amanzi baphosile kanti bayazama singazi kusiyafika yonale iviki nyeyeiphinde ukuthi abelokekwa sikhuluma kunje kwezindawo namhla khona iy'ndawo eziningi.